kangilutho mina ngidla ngawe impilo yami lele kuwe dali impilo yami lele kuwe dali uthathi isandla sami ungenze kibe ngowakho hayi mina ngidinga wena dali bongixesha lakho uthathi isandla sami ungenze kibe ngowakho hayi mina ngidinga wena dali bongixesha lakho hamba nawe ngaphandle kwakho ngilutho mina ngiphila ngawe impilo yami lele kuwe dali impilo yami lele kuwe dali uthathi isandla sami ungenze kibe ngowakho hayi mina ngidinga wena dali bongixesha lakho uthathi isandla sami ungenze kibe ngowakho hayi mina ngidinga wena dali bongixesha lakho